Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ziku 16 zibandlela 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abiza omunye wabagcinisihlalo bebandla le MRP umnumzana Mudenda Chilumbo ukuthi bambuzisise ngamazwi akhe ukuthi baqoqa ukhetho lwe referendum yokudinga ukuzwa ukuthi abantu bemathebheleland bayafuna na uxexebuka elizweni leZimbabwe.
So ngiyahamba yipho kukhona babize nina kuphela ngizohamba akula problem, we cannot evade umthetho, but the world is watching.
Amakansila lamalunga edalela eParliament awebandla le-CCC alandula uluhlu olwethulwe liqhuku elisekela umnumzana Sengezo Chabangu olutshengisa ukuthi baphathisa umhlangano wokuphawula umkhankaso wokhetho lwe-by-election.
Lokho nje kuyikuzama kwabantu ezama sigcoba ngodaka singasiyo even iparty kaChabangu, njalo angeke sisupporta lo Chabangu.
Kodwa omunye osebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu, umnumzana Albert Mhlanga, uthi liqiniso ukuthi amakansila lamasenator labamela idalela eParliamente baphathisa umbuthano wokusungula umkhankaso kankosazana Mo Blessing Thembo oncintisa esigabeni seChabalala phelandaba.
Ilanga elilodwa lifana lomnyaka kupolitics, awungeke ulithembe ukuthi liyavuka lenjani. Yikho-ke ubezwa bephika nje bethi hhayi baqondile, la yena lo ohambise efafaza ukuthi lo ukhiphe kubi singamuzwa, hhayi ephathini laye kasekho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amapolisa asebize omunye wabagcinisihlalo bemandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo ukuthi bambuzisise ngamazwi ukuthi baqoqa ukhetho lwe-referendum yokudinga ukuzwa ukuthi abantu bezigaba zeMathebheleland lenkabazwe bayafuna na ukuxexebuka elizweni leZimbabwe. Icele le-MRP belilomhlangano we-rally ngomgqibelo e-Stanley Square kobulawayo, lapho okuthiwa yikho okwethulwe amazwi la nguChilumbo. UChilumbo ngomunye wabagcinisihlalo bebandla okuthiwa basaphethe lesi sikhundla kulindwe ukwenziwa ukhetho lokudinga inkokheli olwe-Congress. Kodwa umnumzana Mqondisi Moyo uthi elokhe khokhela leli bandla lanxa kuthiwa wamiswa ubukhokheli ngoba esitheswa amacala ambalwa. Sixoxe lo Chilumbo ukuze sizwe okuningi ngodaba lokubizwa ngamapholisa.
Siyabonga Baba Gande kwalumba nibaswilizi monke iMathebheleland as a whole in the whole world. Into ekhona ngeyokuthi ngo-27:09 officer in charge law and order Bulawayo Metropolitan ubaba uMabhena ungifonele besithi bafuna ukungibona. Unfortunately mina bengisengiphumile kobulawayo senza inhlelo zomzabalazo ezokuthi sibone ukuthi siqalisa njani ama-referendum rallies. So yikho lapho sesivumelana ukuthi sizohlangana nge-Wednesday. Indaba yokhona baba Chris Gande ngeyokuthi in Zimbabwe we don't have a Zimbabwe Republic Police, we have the ZANU-PF Republic Police. Amapholisa aweZimbabwe alubana bengamapholisa asebenza constitutionally, alubana bakwenzi lokho abakwenza. Into engayikhulumayo mina eralini is constitutional, ikhona emthethweni at international level ukuthi nxa sifuna ukukhululeka we have the right to e-referendum. Those are the benefits of Ives House Treaty of 1919. Ives House Treaty, nga kuyukuti li group yabantu li under oppression, you have the right to stand. Zimbabwe is under what we call nationalistic military alliance against the people of Matabeleland. Zimbabwe is under what we call electoral authoritarianism against the people of Matabeleland. So if vote in Zimbabwe, election in Zimbabwe, I told told MRP supporters ukuthi umnangagwa wasebenzisa umbhobho from 1966 to 1980 ukuthi eqotsha amakhiwa. He was fighting oppression. Wasebenzisa umbhobho ngo 1982 to 87 ebuka abantu bemathebeleleni. Wasebenzisa umbhobho eqotsha amakhiwa ngo 2000. Wasebenzisa umbhobho at last nomntwana ozebizolo bayakwazi ukuthi umgabe umnangagwa wamkhipha ngombhobho. So no one can be a paragon of political correctness every time. Kuyini okwenza ukuthi iworld ikhangele umuntu at his own disposal? EHarare wabulala abantu 2018, 1st August. Babulalele indaba yeprotest, something which is constitution. So thina nxa simtshela khonokho ukuthi no sikukhangele wena, simkhangele ngoba yena wayevuke siyathi isizitimela zamakhithi. The police iyamtshiya ayizake bize even umuntu weZANU-PF oyabe ekhulume ama-threatening statements umbe inflammatory messages. Ukhona u-energy told what it ina abantu bemathebeleleni ngabantu bokuza eZimbabwe. He wasn't summoned by the police. Umnangagwa ngokwakhe ngo-2022 wakhuluma ukuthi abantu bemathebeleleni bonke abafuna ukuhambisana abangafuna ukuhambisana le-government uza baqhuma amakhanda abazange bembizi. I am a MRP co-chairperson. MRP is a political party that shares the same status quo with ZANU-PF. Nxa ZANU-PF ithreaten abantu, they don't call them, they say ababuza and the like. Ipolisi banona le.
Kungani usithi uyahamba ngolwesithathu? Kulesizathu na sokuthi uhambe ngolwesithathu hachi lamhla kumbe kusasa?
No, into ekhona baba Chris Gandhi labalaleli, I am going there in full force nge Wednesday ngiyokuzwa ukuthi bathi because thina as imathebeleleni akula into esifuna eZimbabwe. Mathebeleleni pre-existed the existence of Zimbabwe. Kusegcekeni lokho kwakungena umthetho waZimbabwe ungakabuya amakhiwa la kwakunendebele state nama chief le ma chiefdoms ayefona emashonali. So thina sifuna ilizwe lethu, sifuna i-referendum. I-referendum isemthethweni, abantu bemathebeleleni benika imvumo yokuvota ukuthi lisafuna yini ukuba part of Zimbabwe kumbe selifuna ukuphuma. Uyalela nomnanga nangu sethumela amapolice. ZANU-PF is not the police, ZANU-PF. So ngiyahamba yikho kukhona babize mina kuphela, baba Chris Gandhi babize mina kuphela. Ngizohamba akula problem, we cannot evade umthetho, but the world is watching.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Jilumbo ongomunye wabagcina isihlalo becele lebandla eliphikisayo ele MRP ube khuluma icingweni le Studio 7 esebhinga. Amakansila lamalunga edala leparlamente lamasenator awebandla leCCC alandule uluhlu olwethulwe liqhuku elisekela umnumzana Sengezo Chabangu olujengisa ukuthi baphathisa umhlangano wokuphawula umkhankaso wokhetho lweby election. Amanye amakansila lamalunga edala leparlamente batshele Studio 7 ukuthi bamangele bebona uluhlu lwakhona olutshengisa ukuthi baphathisa ngani umhlangano owenzelwa elokitshini leTshabalala. Uluhlu lolu luveze uncedo oluthiwa lwaphiwa umkhankaso kaThembo olugoqela ukudla, imali, onamnede lamanzi. Amanye amakansila akhulumele Studio 7 athe athenjiswa ukuxotshwa ebandleni engekela ukuphathisa lomkhankaso. UChabangu lexuku lakhe bathi bafuna ukuthi uThembo ancintise hatshi umnumzana Gift Ostalos Siziba owayenqobile kulesi sigaba wasexotshwa edale lephalamende waxotshwa ukuthi asuke edale lephalamende. USiziba wafaka kodwa amaphepha akhe okuncintisa emele ibandla leCCC kodwa yena labanye abangamachumi amabili lambili sebehanjiswe emthethwandaba ukuthi bavinjwe ukuncintisa bemele ibandla leCCC. Omunye wamasenator othi okuthiwa baphathisa lomkhankaso kodwa besala ukuthi benza lokhu ngusenator webulilima umnumzana Solani nje emnyama moyo okuthiwa waphathisa ngamafutha ezimota afika amalitha alikhulu 100 liters kodwa yena uyalandula lokhu.
Baba Gando, kwakuqala mina indoda engazimiselayo iminyaka yonke angaze ngijampe ngilela le njengexoxo ngethemba ngwaqala ngangikhomenda ngochabango uthi uchabango asiyolunga secretary general wethu njalo asinayo iposition ka secretary general ngayenza ama recalling but abantu bafisile ukusifaka endaweni yokuthi besithengise ukuthi si support uchabango so ngithi kona amalunga ethu akhokhelwa ngubaba African Chamisa CCC wonke jikelele ma south babe kwazi ukuthi mina ngilelunga lesise likhokhelwa ngubaba African Chamisa ngisupporta ubaba African Chamisa le vision yakhe yonke kuzisikhulule abantwana basezimbakwe lokhu okwenziwa ngabathi bahlakaniphile befuna ukudivide abantu njalo bebanga lokho abakubanga esingakwaziyo ngithi kabaqhubeke benza njalo kodwa uNkulunkulu asosithutha izana ebasebenzisile abantu yabadamba labo bazokudantshwa one day
manje lina lithini ngalolu daba
lokho nje kuyikuzama kwabantu ezama sigcoba ngodaka singasiyo even iparty kaChabango njalo angeke sisupporta lo Chabango njalo kulamuntu ongaziyo ukuthi uChabango usetshenziswa izano PF ngisakhuluma nje abanye bathi yeyo ungakhuluma ya recall angisiba sibo labo esahamba siyalanda ama benefit olo siyalanda umsebenzi eParliament sahanjiswa imisebenzi emele sincede isizwe sakithi sezimbabwe sihluphekayo siza continue until siza phumula mhlaye sise sakithi sesingene eCanaan sesikhululekile akula lokhu kodwa engibona kuseParliament okungayincedisa ngaphandle kunxisa isizwe sakithi yiko ngithi abantu bakithi eMatsouth ngiyalihlonipha ngumkhokheli wenu njalo njengoba la ngikhetha ngaba ngusenator ngizolisebenzela angeke even le one day izibone sengingasalandeli isinqumo sasisayinayo ukuthi African Chamisa uzosikhulula so ngalawo mazwi ngithi hayi abantu bakithi babagandi uNkulunkulu yababusise bakhulise banike ukuhlakanipha njalo bananzelele kakhulu intwala ezingene ebantwini abaklini babenze bengcole benanzelele abantu esithi sinabo esemsebenzini yabo uyathola umuntu uthi ngihambile esikolo uthola umuntu uyakhala uhleli kadinga umsebenzi kasebenzi uhlalele nje ukudivider abantwana babantu uhlalele nje ukubulala ama-political party divider esetshenziswa izano PF so ngithi hayi abantu bakithi kabananzelele asiqhubekeli bakithi sisapote sadak iyalile ukuthi ukhetho lwalukhululekile njalo lathi siyatsho ukuthi isikhathi sizabuya uNkulunkulu ngowaziyo ukuthi kunini njalo kuhle ukuthi sikunanzele ngamehlo amakhulu kakhulu sivule izingqondo ngoba ngangitsho kwesinye isikhathi ebantwini bakithi ukuthi lapho esikhona sisebenza nzima ngoba sibhukutsha emfuleni esizibeni okuhlezi ingwenya khona kodwa uNkulunkulu uzosihawukela one day sizakhulula isizwe sakithi so ngalawo mazwi ngithi khona hayi konke kwenzakalayo sikubona kumalist izinto ezenziwa ngabomo kuzanywa kupenda abanye abantu abale vision penda abanye abantu ngoba kuba umkhokheli is a calling from God isibizo sibizwa uNkulunkulu ukuthi yenza lokho akupho ungena kubani lobani so abantu mayangabanga kufosteli lokho qathe kuluta sibambaneni sikhipheni zano PF
lo ke ngumnumzana Solani nje eminyama moyo ongusenator weBulilima ube khuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxe lomunye wabasebenza lomnumzana sengezochabangu umnumzana Albert Mhlanga yena othi oseveze loluluhlu basop
hayi bakwenza lokho sababonga sathi sibili ukuthi hayi njengoba abantu bebuye ngobuningi njengalokho esayisikukhangelele njengoba ngatsho bakwenza kodwa asiqalisi ngakho sesileminyaka siyiphathi ukuthi ungakhayela nje even ku group WhatsApp yethu every meeting esasizenza bebekwenza sibabonga sibili kuthi laba bangazange bekwenze sibakhuthaza ukuthi next time kufanele labo babeke izimali bancedise umhlangano kodwa okube kubi ukuthi ilist sihambe yaba ku public into yethu into yangasese asonto ye public so ncanje ngoba kungani akuzwakali kuhle ukuthi iparty ihamba kanjani kambe siyichasisa nsuku zonke every day iparty ICC ikhokhelwa ngubaba Advocate Nelson Chamisa nguye u president wethu actually nguye u caretaker ye ICC nguye i presidential cardinal lanxa sisiya kuma presidential cardinal nguye u president wethu ubaba uChabango ngusecretary Secretary General ende laika yenza izinto yedwa kule committee eyiwe khangela khonoko okugcela nami ngiphakathi kwayo le committee abantu kabaxotshwa futhi nguchabanga likuzwisise abantu baxotshwa yiparty baxotshwa yiCC uchabanga ukuphela kwenzayo njengo Secretary General ikuthatha umthetho kithi abhale incwadi hathi ukuthi esuke ekhanda lakhe azenzela yona yinto esebe sihlalele phansi njengobukhokheli savumelana ukuthi hayi baba chabango esisukuvumele nelokho kayenzi yedwa phela nxa esesenza yedwa phela kuyabe sokudefeata ipurpose ade irecallelwa abantu ukuthi abantu labo babekwa umuntu oyedwa so akunjalo
bona abaphathisa umhlangano nalo bakwenza bengela ukwesaba na ukuthi bengayikela ukwenza khona ukubazaxotshwa
lawo ama councillors asephika baqondile ngoba kunje kunzima ukuthi engabeki imali enhlelweni zomhlangano ngoba sibili urecall uya recall ngoba hantu yabe ngasayenzi inhlelo zomhlangano sokumele recall ngoba kasalaleli okufunwa yiphathi kuphinde ayesabele futhi ukuthi kungenzeka ipolitics zivuka zijinjile ngelanga ngelanga kuthi kube labanye labo abathi hayi lokho kwenziwa ngomhlangano kwethawa ngasikuvumelane labo babe lethuba mbe bayekhoti bawini uzaba futhi sezarikholwa futhi so ama MPs lama councillors baphakathi kwelitshe lembokodo kulezi nsuku kabakwazi ukuthi kusasa kuyabavuka kunjani so nxa ethe wabeka imali akumelanga kube into sihamba ibaka ifakufazi ukuthi hayi ukhiphe imali so kumele kube into esiyazi ngoba ela kusasa ngoba lolazi ngoba uyakunanzelela ukuthi khangele Harare ama recalls enzakale kathathu angaphinda futhi okwesifo yinto okuthiwa yizwi politics ipolitics one day is a long time in politics ilanga elilodwa lifana lomnyaka kupolitics awungeke ulithembe ukuthi liyavuka lenjani yikho ke ubezwa bephika nje bethi hayi baqondile la yena lo hambise efafaza ukuthi lo ukhiphe kubi singamuzwa hayi epartin la ikasekho kasozabe khona ngoba uyabe ngumuntu ocabanisa abantu
Hello ke ngumnumzana Albert Mhlanga ongomunye wabasebenza lo mnumzana sengezo chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla lesi CC Ngamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele ngeWhatsApp
Studio 7 ndiyithanda ngabasazi bethabahle yeah besicela bonke abahleli bekhuluma ngendaba yeGugground nabathi bakhathalela isizwe samaNdebele nabalwela indaba zeGugground ama politicians ama opposition konke behlangane besebenzise le opportunity eSouth Africa ukuthi eSouth Africa siyivulile indlela bayakwazi ukumele bekwenze kabahlangane bedlulisele phambili indaba yeGugground bengadlulisele eSouth Africa eSouth Africa ayibuyisela khona lela ehambise khona i-Israel mede kungaba i-opportunity ukuthi indaba le ikwazi ukulungiseka siyabonga
sanibona nibalaleli ku-Studio 7 nami ngibeke kancane ndinzwisele lo Joseph Juma lo ukuthi evala umlomo wakhe le mae uvulakala sithonzi vele iyanuka futhi lokunuka uyovale nje umuntu ekhuluma yikho emhlabeni le akulantini nje esikhulunywa ngoyi-right kahle
Studio 7 okhulumayo ngokungena nje kutho ukuthi angazi ukuthi engatshintsha le namba ukuze kamnyizwe emoyeni izizwe emoyeni hhayi umfundisi lolo usifakela yena lolo usanesivanda lo hhayi yena umfundisi kumele imfake entweni ze-culture ngoba amasesimamela into zenkolo kumele ukuthi equalify entweni ze-culture ze-traditional ze-culture elanda imvelo ezamasiko kakhulu ngoba lona ibhayibhile hhayi ukuthi liphrithwa njani kakwazi akuyena umfundisi lowo
Studio 7 salubanani esh yazi ukuthi indaba bosengezwa chabango lolo buso obutshileneyo lo buso obutshekileyo lo yazi yasihlukumeza singamazimbabwes yabona sihlezi nzima manje sihlezi esinxa sodwa bazwe nabantu kodwa ababhizi bona baligobethu lizwe balibulali lizwe liyaphambili yazi kwasenesikhathi nomcabanga umame lestudio 7 ngicabanga uduze nje igama lakho sengezwa chabango ndawumnangakho uyahluzwa nje siba nestress nje ukugubelana nje ngendlela ekorayi manje uchamisi yamtshela uchabango ukuthi uchabango bengusengezwa mnangakho ukuthi angasebenzisa ubuso bakhe ukukhampeneleni kugwinyati yakhe lezamuyez yena ufuna ukusebenzisa ubuso bukachamisa ngenkaka kanti uyangasebenzisa obakhe bonto utrabhene uyangasebenzisa obakhe ubuso bonto utshe ngishiyekile yazi ukuthi na wa Joseph Chuma lo gawuli ngoba into abayikhuluma ngayidoti yodwa siyahlukumezeka uzo Joseph Chuma beyivikele izambedi yakula gogora onda yeye wathi wathi kwadlula lapha
Studio 7 noma thinti tala okhulumayo cela ukukhuluma la amantombazana la abolile la akhuluma ukuthi asithunga singamathebe esabantu basemathebeleleni labo la bantu basemathebeleni bakhona abantu abasizonda basizonda labantu bayimpumalanga into thina sibathanda amancathi abantu bayakhuluma lapha emsakazweni ukuthi kuthiwa abantu bababandlulula basithi sometimes bathi studio sabo labo bebuye kwesethu so le nto leyo asiyithandi especially Chuma lo gawu lafanele ilungise le nto efanalale uhambe ephalamende liyilungise leyo nto leyo ngoba ngeke siyivume leyo nto leyo ngokuxabana abantu manje ngingayiqaphele le nto leyo sikhathi sikwatile thina ngale nto leyo thina sobabekezelela bayenza udoti wakho asifuni futhi kimi yenzeke but ekhane likabuthanga bafake inkosi ulebhengule asifuni futhi leyo nto leyo njalo asiyithandi futhi angeke siyithande futhi noma ngaliphila ngiyacela baholi bethu ukuthi liyilungise le nto bafusa ijele lanto lofake ekhulu ukuthi bafake ejele laba bantu makhintitha lo khulumayo
basakazi bestudio 7 sakumana mhlakabezi kwedaba angachitha isikhathi uzisikelelani emahwahweni ngoba uChabango sizwa sekhuluma sengathi kuthiwa nguye umholi we-CCC umholi we-CCC uthi ulile kakhulu imelikati uChabango esemje sekhuluma ngama-congress yonke into yabengisela ama-congress kodwa sikaze simuze umholi we-CCC ekhuluma okwesibili uChabango uyidistroyile i-CCC CCC ikhethwe ngabantu bafaka ama-MP yena lo Chabango ngoba esebenzisana lezano njalo izano imnikeza amandla ngamakhodi wayidistroy i-CCC but ufuna futhi ukuba ngumholi wayo kanti kahle kahle ukucabangani lo muntu ngoba ufuna ukuba ngumholi kodwa ngapha uyadiliza futhi kanti yini into eyifunayo vele asimqonde ukuthi kahle kahle uChabango yini into eyifunayo akuqondakala ngeke uzuthi uyakhumuzi ufuna ukuba ngumholi walowo muzi kodwa futhi uyawudiliza ngakwelinye isayide kanti yini into eyiqondileyo akasichazele kahle ukuthi kahle kahle ufunani ngoba asiyitholi into eyifuna siyi-understand into eyiyenzayo
siyabingelela siyabonga sicela ukuthi abantu bezani bona ababayikhulumela futhi umsaka bona abaqamba amanga beyekele into yabo ukuphika amaqiniso maphika nkani eZimbabwe kula msebenzi akula development since 1980 thinde sicinti basenzele nabasikhiphela ujob scala ejele kuphela bese bevula amakhampani laba abantu abatshona bemayina igolide ke bephume khona thi khona bamayinana ngisho nakuphi wonke umuntu uphela ipiki wemba igolide ayiphele leyo nto leyo umgwaqo uyadilika izikolo ziyadilika yonke into iyadilika amadama asegqibelelekile wonke akwabulawayo kusela manzi ngamadala sokugcwele umhlabathi ngabo bethi bagubha igolide bejike besikhohlise besiqambela manga abantu bezanu laba ake besihloniphe nje into sicela inhlonipho nje kancane abake beme kancane nje ngamangako labo esenzela wona
kustudio 7 linjani basakazi labalaleli abahle ye ngithi ngiPaulo ngobaba lo kuthiwa umkandla lo wama ovethi lo othi yena umgabe wayengcono kulomnangako uyazona mdala wena so hayi kuzima bafowethu mawuthi wena uyadla kuzana udlala kahle mdala akulanto engcono la spedwes wena nguphi umuntu ongasitshela ngayo wakwahlala ejele nje empushweni kamgabi wakwahlala ejele botshele zombusazo wahlala ejele wangathonisiswa abantu babolela emajele manje abanye bagotshe into esingiye kungamakhota kucaci kukarikholwa nje into esacacile njengamandlwane ukusitshela ngokuthi umbuso kamnangakho ungcono ungcono ngokuba kwenzenjani ngoba vele kwabedwes there's no even a politic here eZimbabwe nje amadlwane kuyadlalwa nje ya akula ngitho i-investment engabeizongena lapho nabeloko liphika likhala ngama-sanction kuyini elingavusi kahle ilizwe hhayi baba umkandla ukhulile wena mdala zamani ukuhlonipha mani ilizwe lelifile ngenxa yelina ama-oveti lina lijabuliswa khona ukuyithambe elingela nyama
Studio 7 ngikhuluma nje ngingumama ocolokileyo sicelani usizo lapha ekhezi esen ana secondary abantwana sesizwele ngabantwana baxotshwa everyday school imali zakhona too much imali zakhona umntwana ubhadala 900 rand esikolo phinde kuthiwe kufuneka 500 rand esikolo leso sikhathi uma engalawe leyo mali uyajikiswa ebuyele ekhaya every day hayi sicela umsizo sibili ngalowo headmaster elokhuzeni nabaphathi bakhe abahlala egedini abantwana bengasafundi cela nisisize kakhulu abantu abethu kuze befunde imali zesikolo siyazidinga singabazali
Studio 7 injani basakazi liyaphila hayi siyaphila ngalikhuluma lo Thulani hayi siyazizwa indaba ezinhle lezimbi nanga uChabango la bona la lokho ophugeni bakhe bona labo labantu lamalo yakhe nala amagodi ekele ube kemtshela amanga lo Chabango Chabango losekufuna ama-sanction imali ezozithola phesheya ncishwa imali uChamisa vele esevalele yona nje ukuthi i-triple C imali nika kuchabanga nje igama elifana nabo chabanga labo phuge singabanikeza imali bezethanda bethola ama sanction isipontini yona izalo izobanikeza imali nokuthi bekhankasela yona izalo khona manje
ngiyabezwa nje ukuthi hayi bakhuluma into engekho wakungenza ukuthi babuwa hayi bayinazi babuki nathi asibabuki silana nje siyahlupheka inxa yabo but siyazi into ezibatshela ukuthi asibabuki lapho damalo yakhe konke nje yeah. So nje into ezikhona ukuthi bayishaya ifakela ama sanction imali nje ungasatholi impahla ungasatholi ehamba ethola kuzana yabona ku studio 7 ungasakela lo umsa ivoice yamba ikidluli ikizwakala.
Lo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika izolo kwenziwe ukhetho lwakuqala lokudinga ozamela ibandla lama Republicans kukhetho lokudinga umongameli welizwe leMelika. Sokusele abathathu kuphela abadinga ukumelaleli bandla ngemva kokusuka kwabanye besehluleka ukuthola imali efunakalayo ukuthi baqhubekele phambili ngomkhankaso wabo. Asebesele ngowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump, unkosikazi Nikki Haley lomnumzana Ron DeSantis. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Hayi, mina mbona ngathi nxa sokusiza umhlaba wonke isokuhlangana ama states wonke kuzaba lobuzima. Ngibona ngathi izinto ezimlandelayo lezi ezinje ngokuchaya iWhite House ngoJanuary 6, 2020 laphana mbona ngathi izinto ezizamdonsela phansi nxa kuyilizwe ngelizwe ye kodwa nxa sokungumhlaba wonke ngibona ngathi kuzaba lobuzima ukuthi abuyele laphana anqobe uBiden.
Kodwa nxa sikhangele lona ibandla lama Democrats siyabona ukubana kungani kuloku khonona ukubana umnumza umongameli Joe Biden usekhulile ubona ungani akusoze na kudelise inhliziyo zabanye bengamvotela.
Ye kungenzakala ukuthi kube yikho lokho ukuthi bahlehlele muva kodwa ngimbona ngathi bazafuqa sokusiya ekugcineni kokhetho ukuthi kukhanye ukuthi ongabangcono ubani phakathi kwabo bobabili. Bonke sebengamaqhegu liqiniso lona leli ukuthi bangamaqhegu bobabili kodwa ke ngibona ngathi ama-democracy nxa abakhokheli bakhona bengakhononi bazazama ukufuqa ukuthi yakufika ekugcineni.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe. Kesikhangele impumela yemidlalo ye-Africa Cup of Nations edlalwe izolo. ELeSenegal 3, Gambia 0, Cameroon 1, Guinea 1, Algeria 1 versus Angola 0. Kusasa ke iBurkina Faso izabhekana leMauritania kuthi iTunisia yona idlale leNamibia. Imali izabhekana leSouth Africa. Hayi, isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Amapolisa asebize omunye wabagcina isihlalo bebandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo ukuthi bambuzisise ngamazwi ukuthi ibandla le-MRP liqoqa ukhetho lwe-referendum yokudinga ukuzwa ukuthi uZulu wesigaba seMathebelele leNkabazwe uyafuna na ukuxexebuka elizweni leZimbabwe. Umhlangano webandla lonaleli le-MRP uyenzelwe eMakhokhoba eStanley Square ngomgqibelo lapho okuthiwa uMdenda Chilumbo wethula amazwi la. Amakansila lamalunga edale lephalamende awebandla le-CCC alandule uluhlu olwethulwe liqhuku elisekela umnomzana Sengezo Chabangu olutshengisa ukuthi baphathisa umhlangano wokuphawula umkhankaso wekhetho lwe-by-election olwephelandaba Chabalala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu yanini ku www.voandebele.com. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.